Adisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 14 ngelanga le Valentine's kuNhlolanja 2018 nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court selimise ukulotshwa kutsha komhloliso we-O-Level izifundo zephepha lesibili lesingisi obekumele kwenziwe ngolwesihlanu.
Ina njengamakansila sibona ukuthi khona undoda lowo ubesezisebenzela yedwa ubesenguye oyenza kanjalo abanye sisini kucele one.
Ibandla le-MDCT limisa umeya wedolobho leHarare umsebenzi.
Uhulumende weLebhilitane uselungiselela ukuxotsha izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kulelo lizwe eziyinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo.
Umahluli wedale le High Court uJustice Lois Matanda Moyo namhla umise ukulotshwa kakutsha komhloliso we-O-Level olwetshwe enyakenye iphepha lesibili elesingisi obekumele kwenziwe ngolwesihlanu kulandela ukwesulwa kwempumela ngumphathintambo wezemfundo esithi kwaba lokuqilibezela okubanzi kulumhloliso. Kubika uMavis Gama.
Justice Matanda Moyo usole indlela abogaja lwezemfundo ye-primary le-secondary abaphathe ngayo lolu daba lomhloliso ethi isinqumo sokuba lomhloliso ulotshwe njalo bekuzojezisa labangelamlandu wokuqilibezela. Njalo uthi iziphathamandla zogaja lwezemfundo azizange zikhulumisane ngokufaneleyo labazali kanye laye wonke ophatheke kulolu daba ukubonisana ukuba kwenziweni. Igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights ebelimela abazali abakhwezele lolu daba edalele High Court umnumzana Danford Halimani uthi bayasemukela lesi sinqumo esithethwe lidale. UHalimani uvumelane lensolo kaJustice Matanda Moyo eyokuchothoza iziphathamandla zohlangothi lweZimsec. Phambilini kwalesi sinqumo kube lokutshengisela kwabazali lamalunga ebandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe phezu kodaba lolu abekade betshengisela laba baye bayachia incwadi yezikhalazo emahofisini edalele parlamente, enye emahofisini kamphathintambo wezemfundo kanye lasemahofisini ezimseki. Bebesemba phansi besithi bengasoke bavumela abantu babo ukuloba njalo lumhloliso. Bebethukuthele laba bantu ngesikhathi befola ukusa lezincwadi zezikhalazo bethi sebediniwe yikuthathwa lula besithi bafuna umphathintambo wezemfundo uProfessor Paul Mavima leziphathamandla zohlangothi lwezimseki bachiye umsebenzi ngoba sebehlulekile ukuwuqhuba. Ayisiko kwakuqala ukuqilibezela emhlolisweni kusenzakala kodwa engekho ojeziswayo lanxa zisaziwa lezo zigangi ezabangela ukuphumiswa kwaleli phepha eselivuse umsindo. Omunye wabekade bekulokhu kutshengisela okuqalele lapho kuhlangana khona umgwaqo uJulius Nyerere noJason Moyo eHarare kungukansila Mlandu Ncube ongumgcini sihlalo wabasakhulayo kubandla le-MDCT esigabeni sakoBulawayo. Uncube ulandise ngokumfuqileyo ukuze aphatheka kulokhu kutshengisela.
njengoba iTransform Zimbabwe isebenza layo kuMDC Alliance bona isikhathi sokuthi ukhamba lapha sincedisane to demand injustice ku education system eZimbabwe.
Unqoba uthe kwenzakalayo kuphambana nalokho owakuthenjiswa uZulu ngesikhathi umbuso okhona uqala nyakenye. Uthi mazixotshwe umsebenzi iziphatha amandla zezimseki ngoba sezehlulekile.
Hayi vele it's very clear ukuthi la bantu behluleka baleminyaka emingaki belikhisa amaizambekelelo lokho bekuqhubeka. So kuvele kumele kutshintshwe.
Bebekhona abamabandla okholo okubalisa umnumzana Thabani Ncube owenkonzo ye-AFM elilunga njalo le-Transform Zimbabwe usole inyathelo ebelithethwe ngabezimseki. Isinqumo esithethwe lidale le-High Court siza ngesikhathi abazali loZulu besithi bakhathele ngokwenza kwahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amakansila ebandla leMDCT eHarare athi axotshe umeya waleli dolobho umnumzana Bernard Manyenyeni esikhundleni sakhe ngoba ube ngukhanda limtshelo kwakhe. Umsekeli wakhe umnumzana Enoch Mupamawonde nguye osephethe lesi sikhundla ibandla lisadinga umeya omutsha. Ukuxotshwa kukaManyenyeni lokhu kuze ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kweziphathamandla zeMDCT zibanga isikhundla sikamnumzana Morgan Tsvangirai yena obulawa ngomkhuhlane wemvukuzane njalo olaliswe esibhedlela kwele-South Africa. Omunye wamakansila aleli bandla umnumzana Peter Moyo uthi baxotshe uManyenyeni ngoba ubengalaleli muntu njalo ubesebenza ngendlela ephikisana lenjongo yebandla.
Thina njengamakansila sibona ukuthi khona undoda lowo ubesezisebenzela yedwa, ubesenguye oyenza santando, abanye sisimi kugcwele one. Okwakuqala waphuma emaphepheni ekhuluma yena ukuthi khona abantu beHarare kabanathe amanzi at their own peril. That was a very careless statement ayenzayo yena le. Yena nguye okhokhela amanzi la, nguye ole department elinamanzi, aphume ekhuluma njengakhonokho yebantu. Ufuna ukuthi bona abantu badinike phandle ngani, ufuna bayenzeni, yena enguye ophekayo. Umuntu uyabheka isitshwala abe sesithi isitshwala engisibhekileyo bhasobho dlanini kodwa bhasobho kuyabe sokusitshoni kolo. Okwesibili, thina njenge-MDCT silibandla elezisebenzi nabantu abazibekelayo, ayokhuluma esithi khona khiphani ama-salaries abantu laba 50% khiphani, angazi ukuthi khona khona kuyabe kuthatha ngapi. I-party position iyaphuma ikhuluma iprovinsi ukuthi khona thina vele kasifuna ukuthi khona abayanga babe yibo abalokho bedubeka kuyothathela umuntu okhona $280 ayohumana esithi wakhona $400 okungasikho. Okwesithathu, kupolitics nxa ungabona usukhuluma njengomthengisi ngesikhiwa kaye bayithi yi-treason, sasi-treasonous ukuthi khona i-party position iyathi asihambeni so wena uyoyenza okwakho uthengisa. Kambe ngumuntu bani onje singahamba sonke esipushe siloko sisenza njengakhonokho? So sibona ukuthi hayi kufuze sithi hayi ndoda ungcono wena uzihambele lapho oyakhona thina siya lapho esiyakhona sibambeni. Yikho ethu kuyezileyo khonokho.
Ngubani osethatha isikhundla sakhe pho?
Okwakhathesi udeputy mayor nguye ozabe ekita until further notice iparty siyisinika i-direction ukuthi khona who is going to be substantive kusikhathesi lutshwane esiseleyo. Udeputy mayor kuyabe kungena nxa yena umeya ezihambela lapho ayabe esiya khona uyathi hayi appoint omunye ukansela ex-day njengavele kade sikuyenza ngoba isikhathi vele kakuswela.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila weHarare ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le esigodlweni.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umanyano wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU usutshele uhulumende ukuthi sokufanele alungisise udaba lwezisebenzi zeWange Colliery Company esezeliminyaka zingatholi iholo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kukhulunywe ngumongameli weZCTU umnumzana Peter Mdasa emahofisini aweZCTU eHarare lapho athi abafazi bezisebenzi zeWange Colliery abasele amaviki amabili bekhankasela emahofisini eWange bathi abasela kudla ezindlini zabo njalo abaphathekanga ngakho lokhu njengoba bengasenelisi ukunakekela abantwana babo.
The ZCTU will continue to mobilize support for the striking women in Wange.
ZCTU thina sithi sizabe lokhu esisekelana nabasewange. Siphinde sicele uhulumende oka Emmerson Mnangagwa ukuthi enakekele abantu abasewange laba ngoba izenzakalo zakhona sezithiye abantwana besikolo besegcekeni njalo kungela kuhle.
Osekela isikhulumeli senhlanganiso yabasakhulayo abe Movement for Democratic Change umnumzana Vusi Muzimoyo ovela eVictoria Falls uthe umongameli Emmerson Mnangagwa sehluleke ukutshintsha ilizwe njengalokhu akuthembisayo njengoba waletha ibutho ukuthi lizoshaya abafazi abazitshengiselayo eWange.
Uyatsho yena uthi hayi usetshintshile kodwa ngendlela izinto ezenzakala ngayo siyabona ukuthi hayi akatshintshanga impela. Lapho engivela khona mina sefollows makhelwane wethu iWange kulabo mama abasemhlawumbe namhla ilanga lesi-3 lantathu betshengisela and kuqala khonapho ukubake bathunyelwa amabutho esikwazi ukuthi sonkele leli ke yiyo i-line of defense yokugcina isizwe kambe kumama abakhala ngokuthi omyeni yabo bale minyaka engu-4 bengatholi iholo labo kambe kungabe kule sisindo sokuthi sibathumele amabutho.
Okhokelela inhlanganiso yabasakhulayo AMDCT umnomzana Happy Mochi Tsiba uthi umbuso kaMnangagwa ususiba nzima okwedlula ngezikhathi zikaMgabe kodwa uZulu kakunanzeleli.
We note that within the first 100 days of Mnangagwa's administration,
khangele insuku eziyi-100 ezombuso kaMnangagwa sibona ukuthi umbuso wakhe usuwedlula okaMgabe ngobubi. Sinanzelela njalo ukuthi namhla lusuku lwesi-13 lomkhankaso owewange uhulumende wethu elokhu ebathiya benjalo esehluleka ukulungisa udaba aluqalayo.
Abafazi abasebenzela iwange abaqali namhla ukukhankasela. Ngo-2013 abafazi abangu-100 bahamba umango we-20 kilometers besiyakhankasela kodwa bathi sebetshengisile bathunyelwa ibutho ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ngeviki labo beqala bathunyelwa amapholisa lebutho baphindwa ukutshaya kodwa bathi bona abasoze besuke uhulumende lekampani le baze bavumelene ukubanika imali zabo. Ngimele isidio 7 seHarare nguGibson Bebe.
Abalwela amalungelo oluntu bathi basola isinqumo sikahulumende weBrithani esokubuyisela emuva izizalwane zeZimbabwe ezifika 2,500 ezihleli kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Wamela isigodlo seBrithani eZimbabwe inkosikazi Catriona Lang ubikwa eveze lesi sinqumo kumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati izolo. Umnumzana Mohadi uqonqosele eleBrithani ukuthi liqale lihlolisise ukuthi ngempela izizalwane zeZimbabwe ezibuyiselwa ekhaya. Iningi lalaba bantu abahlala ngokungekho emthethweni kweleBrithani ngabehluleka ukuthola incwadi zobuphepheli kodwa kaziphindelanga ekhaya. Kodwa umnumzana Phanyika Karimanzira isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Restoration of Human Rights Zimbabwe ekweleBrithani uthi baphikisana lokubanjwa kwabantu ngamandla okubuyiselwa ekhaya.
Abantu abalapha e-UK kulen e-diaspora nje abeZimbabwe basuka eZimbabwe ngezizathu ezijeneyo but iningi labo basuka ngenxa yokusunguluzwa. So bayesaba ukubuyela ekhaya ngoba ekhaya vele ilungelo loluntu vele uhulumende vele kakanani yikho belapha egangeni. So thina sithi ma kungakabi le nguquko ekhaya asiboni kulungile ukuthi kona uhulumende weZimbabwe engavumelana lohulumende walapha.
Kodwa abanye bengathi sowasuka esihlalweni uMongameli Robert Mugabe, abaningi ababaleka kunguye obusayo.
Nasibona ngathi ngazathi akutshintshanga lutho. UMnangagwa lo ngumuntu owayevele esebenza noMugabe kweminyaka eminingi. For example, indaba yeGugura Hundu leyana. UMnangagwa yena lo nguye owaye uminister we-state security, owaye nguye oyincharge ngendaba zangkhona zonezo ezeGugura Hundu. Njalo vele eminyaka yonke edlula amathumi amathathu, owaye nguye olandela uMugabe. Akutshintshanga lutho. Okutshintshileyo ukuthi nguMnangagwa osengupresident. Okunye konke vele kuvele isistimu yonke yeZANU-PF ivele ikhona.
Amazwe wonke ale mthetho yawo, njalo nxa bengalancwadi zokuhlala ngokusemthethweni khona ngapho kwele Bhilithani, pho bengahlala njani?
Ya, iqiniso ukuthi khona amazwe wonke ale mthetho yawo. Kodwa ke kulento ethiwa yi-Universal Declaration of Human Rights, umuntu wonke ku-Article 14 Universal Declaration of Human Rights ithi khona everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution. Leli lilungelo lomuntu wonke elokuseek i-asylum. Abantu laba ababizwa bethiwa kuthiwa ngama-illegal, akula muntu o-illegal. Oku-illegal yizenzo zomuntu. They are not illegal, badinga balandela umthetho welizwe lelo. Ikuthi indaba zabo azikapheli kuphela.
Njengenhlanganiso lizakhulumisana yini lohulumende weBhilithani?
Sihlala sikhulumisana lohulumende weBhilithani. Ikuthi indaba le yindaba esanda ukuphuma, sisanda ukuyizwa kathesi. Sizadinga ukuthi sibone ukuthi singahlangana yini le department yangikhona edila ngakhona oko. Sihlale phansi sibonisane ukuthi kuhamba njani.
Lowo ngumnumzana Phanyika Karimanzira, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Restoration of Human Rights Zimbabwe ekwele Bhilithani. Sixoxelaye ekhona le eBhilithani.
Livetalk lamhlanje sixoxa ngohulumende wakwele Bhilithane oselungiselela ukuxotsha izizalwane zaseZimbabwe ezifika 2,500.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UMongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump, usekhuthaze amalunga edale leSenate ukuthi avotele umthetho wabokuza owalotshwa nguSenator Charles Grassley ozama ukulungisisa udaba lwe-immigration.
UMongameli Jacob Zuma usekhangelelwe ukuxotshwa lidale lePhalamende ngolwesine ngemva kokwala ukusuka esihlalweni.
Kuza kuba lesikhumbuzo sabafela eBalagwe eKezi bephoselwa emgodini wokwemba igolide ngesikhathi seGugura Hundu. Amapolisa asephe imvumo lombuthano oza kwenziwa ngolwesithathu lweviki ezayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu yiyo eqoqela umkhuleko wabantu abajikelwa emgodini owawusembiwa igolide. Ngesizwe uMabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Mhlaka 21 February sizabe sisiya eBhalagwe ukuyakhumbula labo ababulawelwa eBhalagwe bajikelwa emgodini. Sizabe sisiya kubamba inkonzo khona ngale yokukhuleka sibakhumbule.
UFuzwayo ungezelele ethi amalungiselelo omkhuleko lo asefike esibangeni esiphezulu njalo abantu bonke bayanxuswa.
Sinxuse iCommission ye-National Peace and Reconciliation Commission, sanxusa izinduna, sanxusa iCommission Commission ye Human Rights sanxusa layo wonke nje uZulu ukuthi siyehlanganani khona sibakhumbule labo bantu.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi uhulumende ubesala ukuthi abantu bayefika kuleli ngcwaba.
Bebesimbuluzela nje amalanga wonke eminyaka yonke besalisa. Kodwa sesiyahamba ke njengakade sivele sihamba siyayenza umkhuleko eBhalakwe. Sizayenza njalo kwezinye indawo zonke. Siyakhumbula amangcwaba amaningi aseMatnorth. Sizahamba kuwo wonke amangcwaba lawo siyenza imkhuleko. Sikhumbula abantu bonke ababulalwa kuba ngabantu bezabo.
Umlobi wembali olodumo umnumzana Sogwa kuba Ndlovu uthi kuhle njalo kuqakathekile ukuba abantu bakhuleke, bakhulume, bakhumbule izihlobo zabo ezabulawa mahlayana ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi, njalo ekwenzeni lokhu kube lesisombululo sokukhumisana umlotho esiqotho, njalo iqiniso likhokhele.
iGugurahundi yindaba eqakathekileyo. Into eqakathekileyo ngayo iGugurahundi mayilungiswe.
Phose iminyaka edlula amachumi amathathu lantathu uhulumende weZimbabwe uhlala evikele iBhalakwe engavumeli muntu othichakala khona. Ngomnyaka ophelile umongameli wezaphu uDumiso Dabengwa waphathwa kubi libutho lamapholisa alinda lindawo bemandela ukuba bayebamba inkonzo kule indawo, kodwa wabazisa ukuba uzalwisa ukuba ayengena eBhalakwe. Inkonzo yokukhumbula abantu abajikelwa eBhalakwe iqhutshwa ngemizamo yokumelana lelanga lokuhlonipha ilanga lokuzalwa owayengumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe, onguye owakhokhela ekubulaweni kwabantu ababengahlomanga ebaqala ngokuhlamukela uhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ababalisi lezifundi bathi bathwele nzima ngezifundo ezintsha ngenxa yokuswelakala kwengwalo kanye lokwanda ngokumele kusetshenziswe. Lokhu kuvezwe yikomiti ebona ngezemfundo edalela eParliamente evakatshele izikolo ezimbalwa koBulawayo ihlolisisa ukuthi izifundo ziqhutshwa njani phansi kwecurriculum entsha. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Omela isigaba semakhandeni edalele eParliamente umnumzana Dingilizwe Chuma uxoxa leStudio 7 ngemva kohambo lwabo lolu ethi amatitshala abalise inhlupho eziningi kakhulu ezigoqela ukuthi ingwalo kanye lokunye okudingakalayo akukho ezikolo.
Esikuthole babalisini ukuthi inyu curriculum leyi bathi yona ingabe iyinto enhle ekuthuthukiseni imfundo yethu yelizwe leZimbabwe, kodwa indlela elethwe ngayo iyo edube yenza izinto ingathi azihambi kuhle.
UChuma ugcizelele wathi ababalisi kanye labafundi abenza izifundo zezinga eliphezulu i-secondary education bathi umsebenzi osukhona ngenxa ye-curriculum leyi usumningi kakhulu, ethi abafundi kumele benze ama-project ezikolo ngesifundo ngasinye, ethi lokhu kuyasinda ababalisi okumele bamaye labafundi okumele babhale lawo ma-project. Abafundi kufanele njalo babhode emakhampanini lakwezinye indawo bedingisisa ngama-project eyama izifundo zabo, kodwa lokhu kukhanya kuba faka engozini ikakhulu abantwana abangamankazana.
Kulethwa yiyo le new curriculum ikakhulu kuphathi ababalisi bathi sebenomsebenzi omkhulu kakhulu wokumaka kulalokho kuthiwa ngama-projects. Abantwana banikwa ama-projects ngesifundo ngesifundo, kumbe sithi nge-subject nge-subject. Konke lokhu kwenza umsebenzi ube nzima ngoba uzathola umntwana lomntwana nge-term elama-projects amaningi.
Umbalisi ofundisa esikolo esikoBulawayo uNkosikazi Sihle Mloyi uthi bayajabula kakhulu ukuthi sebethole ithuba lokukhulumisana lelunga ledalela eParliamente, ethi lokhu linyathelo elithembisa ukuthi mhlawumbe kungatshintsha indlela izinto eziqhutshwa ngayo.
Thina njengababalisi silokujabula okukhulu ngesinqumo lesi uhulumende asithetheyo kunsuku lezi ezidlulileyo, ade behamba bebhoda lapha ezikolo bebona ukuthi khona i-curriculum le entsha siyiqhuba njani. Okusijabulisa kakhulu thina ababalisi ukuthi izikhalazo zethu sesizaziwa ngoba kade sikhala kule nhlupho sihlangana nazo ngecurriculum le enja kodwa besingakwazi sizethulela kubani.
Umzali oyisakhamuzi seMpofuma uNkosikazi Nobukhosi Ncube uthi laye uyajabula ukuthi athole ithuba lokuxoxisana lelunga ledalele ephalamende ethi mhlawumbe kuzaletha utshintsho.
Thina sizoselokuthaba kakhulu ngoba sesibona ingani kungaba lo tshintsho sivile olukhona nxa igovernment isingeneleyo. Siyasikhangelela ukuthi izinto besizibona ngendlela enjani lokuthi besenzakala njani ngoba lokhu bekungumthwalo omzima sibili kithi ebazalini.
Impumela yalolo phenyo olwenziwe ngamalunga edalela ephalamende luzahanjiswa ephalamende ukuyahluzisiswa ukuthi kungenziwa njani ukuthi umthwalo lo ube nganeno ebabalisini lakubafundi. Selokhe laqala ukufundiswa ezikolo, ingwalo azitholakali njalo ababalisi abaningi abazange bathole ithuba lokufunda i-new curriculum leyi. Yona yaqala ukusetshenziswa ngomnyaka ka-2016. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngubathabile Masuku.
Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Nicolas Maduro wakwele Venezuela usolisana labafundisi beRoma ngesikhathi ilizwe lakhe libhekane nokugugudeka komnotho okumangalisayo. UMaduro uthi kumele kuhlolisiswe okwenziwa ngabafundisi beRoma abephula umthetho. Lokhu kulandela ukwethulwa komthetho edalela ephalamende omumethe iziqondiso zokujezisa labo abacatshangelwa ukuthi baphikisa uhulumende kaMaduro okungelasisindo. Umthetho obizwa ngokuthi yi-constitutional law olwisana lokumemethekisa inzondano phakathi kwabantu njalo okhuthaza ukuthi abantu bahlalisane kahle wethulwa lidala lephalamende elamalunga amaningi ebandla likaMaduro. Abantu abethula izindaba okuthiwa zephula umthetho emsakazweni lebulenjini bokuzilibazisa balakho ukubotshwa bavalelwe entilongweni okweminyaka engamajumi amabili 20 years. Umthetho lo ubeka sobala ukuthi abalandela amabandla aphikisa elibusayo kumele bathwaliswe nzima nguhulumende nxa bengephula umthetho lo. Inhlanganiso ebona ngelungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi umthetho lo wenzelwa ukuthi abantu bengachothozi uhulumende kaMaduro. I-commission ebizwa ngokuthi Inter-American Commission on Human Rights ithi umthetho lo wenza ukuthi abantu besabe ukukhuluma lokwenza abakufunayo kwele Venezuela. Omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations u-Ambassador Nikki Haley usechothoze okwenziwa nguhulumende kaMaduro esithi uzama ukuncindezela abantu bakwele Venezuela abangafuni uhulumende obusa ngodlame.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kaHulumende weMelika. Brenda Fassi egqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethi Mama I'm Sorry. Sichayela lonke bomama lezithandani lo mama uMangwenya khona ngapho komadlambu zikamangubo Ntomudame. Happy Valentine's. Siyalithanda bomama lonke. Happy Valentine's. Ukuluqiba olwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Idalela High Court selimise ukulotshwa kutsha komhloliso wezifundo zephepha lesibili lesingisi obelimele kwenziwe ngolwesihlanu.
Kwanele mthokozo omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhla. Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.